olamukela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ibithwele abantu njengoba likhekanyana so ya okwenzakaleyo ukuthi yasiduka izivila ngemuva yasiqambuka ngemgwaqweni umthayeli wayo wasesenza lokho kuthi i-lost control wehlule kuyibamba kahle kuyichasa.
Kubhubha abantu abayisikhombisa engozini yomgwaqo lamuhla emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda.
Kasiluboni ulutho abangabe beluthethe kokuyisimanga ke khona ukuthi kwenzakalani. I-factory ke yona ile alarm eyako-forced security. Abantu bako-forced security lawo balesimanga ukuthi kwenzakale njani ukuthi umuntu lo azangene.
Isiphathamandla secelele MDC elikhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Bednego Bhebhe uthi amahofisi akhe agqekezwe ngabantu acabangela ukuthi izinsoli zikahulumende. Uhulumende uthi usevumele iqula lomanyano wamazwe omhlaba le-United Nations ukuthi lingene elizweni lizohlola umumo andubana linhlanganiso iphe ilizwe imali yokwenza ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kule kombi ebhewukileyo lamuhla emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda kwabhubha abantu abayisikhombisa. Ikombi le idubuke iviri langemuva iseKensington isiya koBulawayo ivela eGwanda yaphuma umgwaqo yawela egodini kwafaka besilisa abathathu labesifazana abane. Abalimeleyo babikwa beselatshwa esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals iUBH. Isikhulumisa amapholisa koBulawayo uInspector Mandla Nkosi Moyo utshele untungamile inkomo we-Studio 7 ukuthi umtshayeli walikhombi layo ulimele. Umoyo uthi basadingisisa ngembangela yengozile.
Ya, bekule moto ebekade ivela eGwanda iqonda koBulawayo okuthiwa iGunvia ezakhathesi lezi. Ibithwele abantu njengoba likhekanyana so okwenzakaleyo ukuthi yasiduka iviri langemuva yasiqambuka ngemgwaqweni umtshayeli wayo wasesenza lokho kuthiwa i-lost control wehlule kuyibamba kahle kuyichasa ukuyibamba kahle yasigena ke egangeni yasigiqika ekugiqikeni kwayo ke lapha kwasukusifa abantu abayisikhombisa omama abane labo baba abathathu. Ngikhuluma kunjenje abanye abade bephakathi balimele bahanjiswe esibhedlela sethu leso okuthiwa i-United Bulawayo Hospital okuthiwa i-UBH kanti lezidumbukeli zabomufi zabafi laba zikhanyiswe ngaphi khona ngale e-hospital moshwayo okuthiwa kuse-UBH.
Ibithwele abantu abangaki imotale?
Hayi ngeze sazi kodwa bedlula inano elithi 7 ngalokho ngitsho lokho ngokuba abafileyo balikwayisikhombisa kanti umtshayeli usengxenyeni yalaba abalimele okuthi ukuthi ibithwele abantu abaphezu kwenano elisithiya ngalombili.
Uchilo ukuthi imota le idubuke iviri langemuva iyo imbangela yini eselibonile ukuthi ibangele ingozi?
Hayi lokhu kucabangela kuphela ngoba imbangela yona ngwayo izokuchazulula lapho sokuhanje emthethwa ndaba sokucubungululwa ukuba kwenzakala kanjani sokuhlanganiswa izincwadi zombono walabo esithi ngama accident evaluator sokuhlanganiswa izincwadi langobufakazi balabo abade bekhona isehlakalo esisenzakala yilekho sikuchiya nakuyi-prerogative of the court to hear that. So kwakade singenzake sitho ukuthi yikho kubangele ingozi ngoba isikho ukuthi sonke sikhathi lapho imoto idubukile iviri kufanele kubhekwe abantu. Kwesikhathi lakho imoto kudubuka kungabhekwi umuntu, kwesikhathi imoto yakho kudubuka ukubhekuka kodwa kungadubukanga iviri. Ngaleso sizathoke asingeze sitho ukuthi yikho okwenzele ingozi kodwa-ke ukucabangela lokho kuhlala kukhona.
Longo Inspector Mandla Nkosi Moyo isikhulumisa amapholisa koBulawayo.